Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kuMpandula 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu namhlanje.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane lobunzima obukhulu.
Kufa inkomo ezinengi emathebeleni South.
Ziyangena ekhaya eziswayeni zibambele phakathi amazinyane esiwayeni. Azi yahlupha kakhulu imbuzi seziphelele zimbuzi. Ingakwazi ukuthi kube singancediseka saye sasukwayo.
Liyakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe abagcina bezibulala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zemadopo zithi izifuyo ezinengi sezisipha ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazo weStudio 7 zithi inkomo eziningi zibanjelwa emadamu zidinga amanzi, kuthi njalo ezinye zifa ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Umnumzana Matthew Sibanda ngomunye wabalimi ababhekane lodubo lolu.
Imbele lotshani manje abantu abaningi sebethathe i-advantage yokuba ushoda ukudla ngalatshani indawo eziningi. Liqala emalangeni eli-$2 lakhuphuka la ku-$2.50. Lakhuphuka sele ku-$3, abanye vele sebecharge $4 ibhele lotshani. So-ke sokusimzimela njengama-farmers.
Unkosikazi Sithembile Dube ohlala emabonyane ekhezi ukusimo esifanayo.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane lobunzima obukhulu.
Banengi abantu ababecabanga ukuba uhulumende uzabathengela ukudla kwenkomo okwamanje abakatholi lutho ekhezi. Induna uMayengene Fuyane uthi sibi kakhulu isimo sezifuyo esigabeni sakhe.
Eminyakeni ophelileyo 23-24 uhulumende wasazisa wasicebisa ukuthi kuzawuba le ndlala. Yaba khona indlala sakhangele ukuthi sizathola ukudla kwezifuyo, kodwa ukudla cha indlala phela. So siphakathi kwenkulu indlala, asilathemba lokuthi kuyathi kusiyafika uDisemba lezinkomo elizibonayo ziyabe zikhona yini. Le damu leli njengoba nilibona akuseyilo damu sekulichibi. Lalo leli chibi leli esilibona ngemuva lapha akuwona amanzi agcwele lalo udaka. So ezinye inkomo seziyaqala ukuthi zibanjelwe kathesi. So yilo hlupho esiphakathi walo lapha emadopo ngesifuyo zakithi. Angikhulumi-ke ngendlala yabantu.
Isakhamuzi semadopo unkosikazi Nolwazi Ndlovu uthi sokugcwele amathambo enkomo emadlelweni le madamu.
Iningi lezakhamizi alisalandeli ukuyabutha izifuyo ezicubela egangeni. Abanye bazibona sezivele sezibola ngoba zingawa ziswela ozivusayo zize zibole. Abanikazi belokhe bethi zidla amahlamvu zona sezifile.
Abehluleka ukuzithengela ukudla kwenkomo bazibona zisifa phambi kwabo kungelanto abangayenza. Unkosikazi Sipho Ndlovu uthi usefelwe zinkomo eziyisithupha.
Bekomile inkomo sezibharela, sezibanjwa, ziyathinda lesingeni lokwesabeka. Akusela nto enhle, isimo sesisibi kakhulu.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima olwe-Agritex, umnumzana Zondani Muchema uthi inkomo ezedlula inkulungwane ezine, 4172, sezibulewe yindlala ikakhulu esigabeni seGwanda, lapho osokucube ezedlula inkulungwane ezimbili 2071. Ngimele iStudio 7 isematopo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ziyakhala izakhamizi ezilondoloza izihlobo ezilomkhuhlane wengqondo, ikakhulu labo abathatha izidakamizwa. Inhlanganiso ezibona ngezempilakahle lazo zithi seliqonge kakhulu inani labangaphilanga engqondweni abagcina bezibulala. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabagcine indodana eleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lomkhuhlane wengqondo ngomnomzana Pose yangapi ohlala eVictoria Falls. Indodana yakhe le echaye isihlobo imiso yemthethwandaba ngomvulo yagwetjwa ukuba iyelaliswa emlondolozi psychiatric institute. Usiyangapi olandisele iStudio 7 udaba lolu yewohloza enyembezi uthi sebemazi yemthethwandaba ngodaba lwendodana yakhe.
Mchela uhulumende amuye esengcono, mina agree whatever they do to him.
Ngemva kokugwetshwa kwendodana kaSiyangaphi sixoxe lomamangala unkosikazi Nomchele Sibanda ongumzawa wakhe.
Waqalisa kanjani impango? After that wathatha ibroom nansi ibroom yankomo wanjala ngayo ngaphi umuvu wasedinga ihlobo langikhona lanje wefuna ugamulangalo.
Umanji umnumzana Gift Manyika ngelanga linye wathi kumele kuvalelwe emlondolozi psychiatric institute abanye njalo ababili abagula ingqondo. Umnumzana Bekumuzi Sikhosana owake waba kusimo esifanayo njalo sowabuyela ezifundweni zakhe zekolitshini yemfundo ephezulu uthi izidakamizwa waqala ukuzithatha kobulawayo ngenxa yokuhlukuluzwa ngekhaya. Ujaha lo wahlengwa ngabanye ezama ukuzibulala. Udokotela Fungai Musinami ohola isabelo sewange ngaphansi kohlangothi lukahulumende lwezempilakahle uthi bakhathazekile ngezinga abantu abagula ngalo ingqondo okuphetha ngokuzibulala.
There is a lot of mental health illness that is
nesikolethu ongaphilanga ngodla ezibini. Kodwa okukhona yikuba abantu abaningi bayagula ingqondo kakhulu ezigabeni. Njalo labanye bayazibulala, ikakhulu abesilisa. Sicela abazokholo basixhase ekulwiseni lolohlupho.
Sicele njalo unkosikazi Rufaro Nyakwende owenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ukuba sichazele imbangela yohlupho lolu.
A lot of people living below the poverty datum line.
Kuphenyo lwethu sathola ukuba abaningi bayazibulala ngemva kokungena kudepression. Abanye njalo bayazidakisa ngenxa yesimo sobulukhuni bomnotho.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba eWorld Health Organization bemanyane lohulumende weZimbabwe kuphenyo lomnyako phelileyo baveza ukukhathazeka kakhulu ngezinga lokufa lokuzibulala kwabantu elizweni leli okugoqela abafu. Uphenyo lolu lwaveza ukuba abantu abayisilinganiso sokufika phose okubili ekhulwini 1.8% bafa ngokuzibulala. Impumela le iveza ukuba ilizwe leli lidinga imali edlula izigidi ezingamakhulu amahlano zamadola emelika 518 million eyokulwisana lenhlupho zomkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa wafubembula
kweze maphandleni. Indwangu lenkawu eGaranyemba seziphila ngezifuyo ngenxa yendlala njalo sezingena emakhaya zidinga ukudla. Inyamalizana lezi zijayele ukwenza lokhu ngesikhathi kulesomiso kodwa kwalonyaka kwethusa abahlali bakulendawo, kubika uAlbert Ncube.
Izakhamizi zeGaranyemba zitha sabukuthi ubuthongo ngenxa yalezi ndwangu lenkawu okubikwa zihamba lebusuku zidinga okokudla. Unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu odlale edamu leMshandira uthi sebephelelwe zimbuzi ngenxa yenyamazana lezi.
Silohlupho kakhulu ngendwangu. Ngikhuluma nje mina ngilamazinyana ayi-10 ngisalela amazinyana ayi-2. Namhle ekuseni ngikhuluma nje ngithiye vele zikhona okuthi bengizigijimise ukuthi engxa ngikhuluma nje ngiyathola vele zingeni. Ziyangena ekhaya ezifayeni zibambele phakathi amazinyana esifayeni. Aziyahlupha kakhulu imbuzi seziphelelwe zimbuzi. Ngingakwazi ukuthi kube singancediseka saye sasukwazi.
Umnumzana Fakazi Spindi owe-village 1 eMawane layo uthi indwangu sezibaqedele izifuyo njalo bazalima nzima lonyaka xa zilokhu zibhekane lendlala.
ezibayeni noma lisekhaya ziyangena zithatha amazinyani okuthi vele asisafuya ngalokufuya izindwangu zisezigqedile izifuyo zethu. And lo nyaka ukhanya umumo umumbi isibili ngoba indwangu lo nyaka amabhankali izihlahla zamabhankali ingcoza ziyasubula ukuthi lezi zihlahla lazo seziphelile ngenxa yendwangu. Kutsho ukuthi vele lokulima ngendlela eziyenza ngazo lo nyaka sisoze sikwanise lokulima. So besifisa ukuthi ngabe siyancediswa ngezindwangu lezi.
Unkosikazi Margaret Ndlovu ohlala kweShoboshi uthi sezingena lezindlini lezinyamazana zeganga zidinga ukudla.
Asuke eShoboshi indawo ziyahlupha konke inkaba. Kuyangena lezindlini ubone uthole ubone kwawona wona izinto. Nembuzi sesiphelele izinto.
Uthobhuku eMatawa, uMnumzana Caleb Zwanda uthi zithole nzima izakhamizi nendwangu lezi.
Nakudala sikhula ukuthi indwangu ayihambe ebusuku. Kanti ziyahamba nebusuku. Ngwele watu lele uzunguzi zikali swenye.
Ukansila weGaranyemba, Mnumzana Miklas Ndlovu, uthi ngaphandle kwendwangu lenkawu, insingizi lazo, zihlasele inkukhu.
Amapura nenkukhu seziqedile. Zisuka khona egangeni, zizodinga ukudla lapha emakhaya. Ngoba ayikho sokungcunyana kubonakala lokhu zinkukhu kugijima egangeni akusela lutho. Indwangu lazo, akusela mtshwankela, akusela miya, akuselani. Okwazi sezinyenya zingabona kuthulisile, ubukhokho bukhona. Vele ziyathatha zichiye lutho. Sezisidla le mbuzo umali sayo khona apho wadini yami eGaranyemba lapha. Angeke ngaze ngakhuluma sibili labe National Parks sithi ngababuya bazochaya indwangu ngoba akusela zinyani.
Imizamo yokukhulumisana lababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle ihlule edolobheni leGwanda lakho izakhamizi zithole nzima ngendwangu ezingene ezindlikudla. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseGaranyemba Albert Dube.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukansela ka ward 23 wobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ukulo umanisipala. Sicubungula ukuphathelane lomkhuhlane wengqondo.
Uhlelo lokuqeqetshisa amakhansila esifazane ngezempila kahle yengqondo, mental health, lwaba luhlelo oluhle kakhulu olwaveza izinto ezithile ezazingananzelelekile ukubana ziyaphambanisa impila kahle yengqondo lezinye ezenzakalayo, kodwa zithathwa mahlayana zingananzelelwa ukubana lukhona uhlupho olwabe selusukelwa khulela umcabango olubangela lezo zinto eziyabe zisenzakala ngokuhamba kwesikhathi kibomama. Bananzelela-ke ukubana abantu abangomama balemisebenzi eminingi okufanele bayenze emakhaya njengokwesiko lethu abantu abansundu, kube kanti lanxa besenza leyo msebenzi kukhangelelwe njalo ukubana langapha kulezi zigaba sebezimele kufanele benze imisebenzi ngendlela epheleleyo eza kufanana labesilisa abenza imisebenzi leyo kumawadi bengama-councillors. Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama zinenge izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abanengi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba ezinenge ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Njalo okunye okwenza ukubana lolu hlelo lize kubomama iWomen's Institute for Leadership Development iWILD inhlanganiso evele ikhangele ukuthuthukisa omama kwezobukhokheli. Ubuningi bemsebenzi bodwa buyadinga ukuthi umuntu afunde ukubana angahlela njani isikhathi sakhe ukwenzela ukuthi abe laso isikhathi sokuphumula, abe laso isikhathi sokuba lemuli, abe laso isikhathi sokuthi abe lomphakathi. Konke lokhu kwacetshiswa kakhulu nxa sasifunda ngempila kahle yengqondo.
Ulwazi elaluthola kulolu hlelo lizalwabela abanye na kumbe lwalungo lwamakhansila kuphela?
Luhlelo okukhangela le ubana silehlise luye ezigabeni zethu sincedisana labanye abaqeqetshileyo kwezempila kahle kunhlangothi ezichiyeneyo sesike sabalalo ke uhlelo kuwa 23 elokuhlomisa omama abazimele bodwa bekhangele imuli zabo bebodwa kanye labafelokazi. Uhlelo lolo silenze sihlangene labezengibazwenkolo lube luhlelo oluhle kakhulu oluncedisa omama ukuthi benelise ukuveza okungaphakathi okunye bebesehluleka ukuthi bakuveze okubalimazayo osokuze kwabanika mhlawumbe lemikhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokuthwala imithwalo besehluleka ukuthi bangayevezela bani njalo bengakwazi ukubana zikhona njalo izindlela okufanele ukuthi bazisebenzise ukuze bethule yonale imithwalo. Uthi ngitsho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza, kubangele njalo ukuthi omama bathole abantwana abangelampila kahle enhle. Konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo. Ngakho-ke kubalulekile ukubana lolu hlelo lwehle luye ezigabeni zonke, lugoqela njalo labantwana abangamantombazana. Kodwa singachiyi phandle abantwana abangabafana, singachiyi phandle abesilisa kulolu hlelo. Kodwa umahluko yokubana kubomama izinga lisuka libe phezulu kakhulu lokuhlukuluzeka. Lanxa sisiya ezibhedlela ezikhona lapha okulekuna khona lokwelatshwa khona abalemikhuhlane yengqondo, siza kunanzelela ukubana omama baningi okwedlula obaba. Lanxa sikhangela laba abachwayisisayo, siza kunanzelela ukubana imikhuhlane yengqondo iyanda kakhulu kibomama okwedlula kwabesilisa. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila ka ward 23 kwaBulawayo, njalo ingumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kulo umanisipala. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kweziphathelane labesifazana. Ilami uSithandekile Mhlanga, ikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa. Sonke isikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba silontukameli Khomo.
Langa laphuma le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Lashona le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Langa laphuma le ndaba. Lashona le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sixoxa ngodaba lwezinduna eziphiwe izimota ezintsha ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye bathi uhulumende ubemele asebenzise limali ukulwisana lendlala. Sixhume umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo.
Into ekhalise ngama 2004 ukuthi izinduna zinikwe izimota kumbe zithengelwe izimota every 5 years ukwenzela ukuthi bahambise kakahle imisebenzi wabo endaweni zabo. Kodwa okweminyaka yonke le benikwa izimota lezi masezikwanisimla kemhlanu. Kuvele abantu bayakhalaza ukuthi he kule ndlala kulalokhu nalokhu. Kodwa ngezinye izimota ezinikwa ama-ministers, ama-MP nabobani sabakhalaza ukuthi indaba labo benikwa kule ndlala kumbe kulani. Kodwa-ke into eqakathekileyo ngazo izimota lezi ngezokuthi umsebenzi wabo ube lula nxa behamba ezindaweni zabo abazivusayo. Hhayi kukhalaza kuvele kuba khona phosi iminyaka yonke nxa ngabenikwa, ngoba lezi abazinikwe khathesi nezazisilele ngomatshi. Zizakhumbula ukuthi ngomatshi kwase kunikwa imoto ezazinye zika-2018 sezikwanisa iminyaka emhlanu. Kwasilela-ke khathesi besebegcwalisa ukuthi bonke benele imota zabo zolezo ezalte zikwanisa iminyaka emhlanu.
Nxa seliphiwa ezinye izimota, leyana eyakudala uyayithatha uhulumende kumbe iqhubeka ingeyakho futhi?
Hayi, kayithathi. Ngoba izimota lezi ziyabhadalelwa yizo izinduna. Ngaphandle kweminyaka le eyakhathesi ezika-29 yizo ezilokhu zingakabhadalelwa. Kwathi njengoba ngitshilo ukuthi kwaqalisa ngo-2004 asomota ukuthiwa ziyanikwa babe zibhadalele isikhathi sonke lezi kodwa lezi ezika-2018 azikabhadalelwa isikweletu sakhona ngenxa yokuwa kwemali inflation yona le ekhona.
Kulapho-ke okulendaba babakhumalo abanye abakhala ngayo bathi yebo liyazibhadalela kodwa imali ebhadalwayo incane okokuthi kayithengi imota. Ngisho lama MPs babuye bathi njalo vele abanengi izinduna ngisho laba ama MP kaliyibhadali leyo mali onga ngokuthi uhulumende imali kaZulu yiyo emotshwayo lapho edlaliswayo.
Angazange ngisho ukuthi imali edlaliswayo, izinduna zinemisebenzi eminingi ezindaweni zayo. Ama-MP anomsebenzi omningi ezindaweni zabo, bayadinga ukuhamba ukuhambisa into yokuhambisa. Njalo imigwaqo njengoba khe sizimota zakhona eziningi zakhona ngama-Isuzu la, imigwaqo yakhona kayihambeki. Ungathenga imota engayo enjengama-Isuzu ayiqedi nje leminyaka emibili ingafani. So hayi, ngazange ngisho ukuthi imali edlaliswayo. Plus lezi mota zithengwa ngemali sibili everything imota ngaphandle kokuthi ababhadali iduty. Yikho lapho uhulumende lapho ezithengwa khona abamzwela khona ukuthi hayi, siza kunika izimota lezi ungabhadalanga iduty, kodwa hayi bazizimota ezithengwayo.
Kulabo abathi izimota lezi imali esebenzileyo nga isetshenziswe ukuthengela abantu abalambayo ukudla, ungathini kubo?
Angazi, kodwa okolonyaka onalo umnyaka lanxa obungumnyaka omubi kangaka, kodwa iqiniso eliphelele lapho esihlezi khona emakhaya, uhulumende uzamile lo nyaka okudlula yonke esake sibe layo enzala. Ngakhona ngapha kuhlangothi olo lwe-welfare nakuhlangothi olwethu lwesiphala semposi nje ngisho labathi ijundera mambo, uzamile uhulumende ukuthi njewalo ungazange kube lesiphala senkosi alethe futhi ukudla ngezinduna ukuthi zinike abantu babo laba abangaholiyo kulolu hlelo oluvele lulunkulu okukhona. Lo nyaka sibithi abantu abaningi batholile ukudla okwedlula iminyaka eminingi esasibe lendlala ngayo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lomholi wezinduna umnumzana Mtshana Khumalo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu likamaskandi elizibiza ngokuthi abafana bakwaBhoro. Leli qembu liphuma esilobela kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uMduduzi Ncube exoxa lo Ntukamile Nkomo kwestudio 7.
Abanye bamazi ukuthi ungo-bright ngisebenzele enye indoda abayaziyo futhi umfanami abamaziyo bamazi ngo-Dominic. Sicale ukucula ingoma zethu sesiphushile seziyi-6.
Ngihamba nomkhiko, ngihamba nobright, umfana wami omncanyana. Sengikutshela-ke la ababambambeliwe la entanjeni. Ngihamba naye nje. abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngisegoli njengamanje, ngisegoliveni egoli kwemkhona ukulima njengamanje ngisegoli. Ngizochiya amanumber ami lana 06 82 7 43 57 0. Izinamba ngitholakala khona kuWhatsApp lezi. Intanethi ziyatholakala, ingoma zethu eziyi-4 ziyatholakala. Khona umsebenzi omutsha sukhipheni ethi-7.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngizohlala ngisilinikeza into ezijabulisayo njalo iy'nsuku zonke, even emcimbini. Uma ukhona umcimbi ngiyayithanda futhi ngiyayijabulela. Uma uthi yabakhona ukuthi imicimbi sidlale, ngiyakujabulela kakhulu. Ukhulu okuzayo and sazonijabulisa kakhulu.
Singakehlukani zihlobo, sike sikhangele ezinye iindaba ezibezikhokhela. Kufa inkomo eziningi eMatabeleland South. Liyakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe. Olivalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilani.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.